Pambile ukubambana ilizwe
umnyangagwa obuthanelwe ezinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ephelandaba ukudaza abalandeli bezanu PF ukuthi bavotele lelibandla ngobunengi ukhetho lwalonyaka. Umgcini sihlalo wezanu PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni ukudaza umongameli ukuthi akhuze uvalo azizwe sekhaya ngesikhathi efika enkundleni ephelandaba stadium lapho aphosa wafela khona ngemva kokufakelwa iJF nyakenye kusabuza umnumzana Robert Mgabe.
Baba, hiyo indawo obusifa khona leyizolo. Hiyo indawo izitha ezibe zifuna ukuqeda khona izolo. Namhla baba ngikuthembisa ukuthi awufi. UNkulunkulu lawe. Baba mnangagwa, umuzi loyi ngowakho. Laba befuna ukubulalela khona, hayi. UNkulunkulu batshengisile ukuthi yena ulamandla.
Lapho esukuma ukuthi akhulume umnankagwa utheyakala sikhwili labantu bemandebeleni ngoba kungayisiba abamfakelayo itshefu.
Kana wakakwana famba nebanjinji
nxa uphumelele hamba labaningi abaningi bakuzanu PF abaningi yibo ababusayo ingakho utholakala ukulabo ababuswayo ushiya ababusayo ingqondo zakho zime njani.
Ukwanda kwabantu abancintisa ukhetho lokudinga umongameli umnankagwa ukuthi kuveza obala ukuthi sekulombuso wentando kaZulu elizweni. Wathembisa ukuba ibandla lakhe lizaletha umbuso wezabelo e-devolution ngemva kokunqoba kukhetho. Uthi njalo yena lequla lakhe baphakathi kokuthuthukisa ezomnotho ukuze izizalwane zakuleli zithole umsebenzi njalo ziphile impilo engcono. Abalandeli bezanu PF ubakhuthaze ukuthi baqhube imikhankaso yabo ngokuthula ukuze impumelelo yokhetho yamkelwe kungela ukuthandabuza. Amazwi akhacizelelwe ngumsekelo wakhe umnumzana Kembo Mohadi othele eZimbabwe selisezandleni eziqondileyo.
Sikhulume ngezomnotho, siningane amasu okuthi khona umnotho wethu lo singawuvuselela njani. Umuntu wonke weZimbabwe lapha angaphila njani, angancedwa njani economically. Hence i-new dispensation ithe yena uyanini. Abanye bathi sesibiza amakhiwa futhi babuye. Hatshi, angabuya umuntu lapha azoba nesakho sakhe, uza employer abantu bakithi.
Umongameli Mnankagwa uqale wanikeza abalimi abedlula ekhulu lengxenye 151 inkomo ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa 660 phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Livestock. Induna uMasendi ubonga uhulumende ngalolu hlelo esithi luzathuthukisa impilo zabantu balesi sabelo.
Izifuyo sizibonile siyaphakaza, izinduna sizibone ngamehlo, umhlobo omuhle wenkomo. So siyabonga, silethemba elokuthi inkomo lezi zizagcinakala, zizalane ziyande.
Inenge belukulumhlangano lithi inhlupho ezibhekana lozulu ezansi emandebeleni yokuswelakala kwenhlelo zentuthuko njalo akula magagasi okuthola umsakazo owe-ZBC okudala ukuthi inengi kulomhlubulo lilalele i-Studio 7 leminye imisakazo yemazweni angomakhelwane. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.